ANC iphakathi kobunzima obukhulu kakhulu ngoba abala bargaining power, abala ama numbers. Abantu abala ama numbers ngo EFF, ngo MK, layo iDA. ANC ayinyeke nelisa ukuthi ibuse yodwa. Yebo kuma province anjengabo Limpopo, Free State, bazabusa bebodwa. Kodwa kwamanye ama province lawo kuzaba nzima onjengabo Gauteng, okuyi-economic hub kule ngilizwe kuzaba nzima. So national government sizabona ukubana bazafanele baqale ukukhulumisana lamanye ama-political parties ukuthi balibuse ilizwe.
Ye, siyabona i-Democratic Alliance ithi nxa bengakhulumisana ne-ANC bangakhulumisana nje bekhululekile, kodwa-ke nxa sokubuyi-MK ithi phela kumele vele uRamaphosa engabi khona. Khonapho-ke kuzokuhlupha.
Umuntu oku-center stage lapha nguRamaphosa. I-DA siyakwazi ukuthi kayithandi i-ANC, izithandela uRamaphosa. Kuzothi la ababanye bale nkinga lo mnumzana uRamaphosa. So yikho lapho esizabona khona esefaka ama-conditions anjengalawo ukuthi umnumzana uRamaphosa akathi step aside. I think lapho we think i-organization ye-ANC kuzaba le mbuzo thize, ngoba uzakhumbula ukuthi umnumzana uZuma bamkhipha bethi abangeke baqhubeke laye ngoba uyi-liability. So kuprove ngekhathesi ukuthi umnumzana uRamaphosa ube yi-liability enkulu. So i-possibility yokuthi from within kube le revolt asingeke siyirule out.
Yizo ngathi nxa kungathi kubekwa eceleni uRamaphosa abangamkhangela khonapho mbani ukuthi bemfake ukuthi abe ngumongameli.
Uma sikhangela ama-dynamics awe-ANC khathesi, umnumzana Paul Mashatile angathatha over as u-president. Kodwa siyazi ukubana amaqembu anjengabo-Democratic Alliance kawamfuni, bahlala bemdinga lamacala ukuthi kunezimali ayezithola, u-corrupt and stuff like that. Nanxa lawo ma-allegations enda-approve-wa e-court, kodwa siyazi ukubana into abahlala beze-raise-a yikho ubona-ke befuna ukuthi baye ku-coalition ukuze baprotecte umnumzana uRamaphosa.
Kungaphumelela khonokho?
It's possible. So kusiya ngokuthi umnumzana uRamaphosa wenelisileni ukukhonvinsa abantu within i-ANC ukuthi baye ku-alliance le-DA. Kodwa phela sikhumbule ukuba ne-ANC majority of its members ngabantu abamnyama, and i-DA majority of former members awo ngabelungu, njalo i-DA continuation of i-National Party. So i-ANC as an issue of immorality, are they prepared ukuthi baye ku-coalition or ku-alliance lama-former apartheid activists? Asazi-ke khonapho, silinde ukuthi sibone.